Engithanda ukuthi ngutshele abalaleli ukuthi udaba olwakuqala engalukhamise emthetho ndaba lwaluyilolo olokuthi ke uMakhube wabhala incwadi esithi senzasibendile. Sitsho njalo ke wayengalandelanga umthetho kumbe ngithi iconstitution yeMDC. Yena enguye kanye othi yena usilandela iconstitutionalism. So ngase ngikhweza ke lolo daba emthetho ndaba ukuthi luyehlaziywa umthetho ndaba. Olwesibili ke engakuchazisa ukuthi ke uthe engakaze alandele lokho engangikuhambise emthethwandaba wasebhala ke enye incwadi eyokuthi athi yena sengixotshile ephathini njalo futhi kazange alandele umthetho kumbe ngithi iconstitution yeparty esenza lokho. Iconstitution yeparty ikubeka sobala ukuthi umuntu nxa exotshwa ephathini uyatshelwa ukuthi uwoneni njalo abesetshelwa ukuthi ukona kwakhe kuphambanise usection bani weconstitution njalo asebizwa ke akhulunyiswe akhulunywe laye kungakaze kufike esibangeni sokuthi umuntu uyagxotshwa. Konke khonokho kakwenzakalanga. Osokumangalisa ukuthi yindaba izinto zethu sezisenzakala engani ukuthiwa sesisenza njengezanu eyathatha umbuso ngekhulu.
Izizathu zakho zokuphikisa ukuxotshwa kwakho yiziphi? Njengoba sezwa abanye bakho besithi awulandeli iziqondiso zabo njalo kuvotwa wabuya labanye abantu ukuthi kuzovotwa abangekho ebandleni.
Iziqondiso zebandla sithandekile zibhalwe kuconstitution yebandla kayisizo ezisuka engqondweni yomuntu ukuthi ungaba ngumkhokheli kumbe ube ngu-acting president susiba lezakho iziqondiso. Iziqondiso zebandla zibhalwe emthethweni. Okwesibili, labo abathi bona ngabuya nabantu abangafanelanga ukuvota shuwa kambe ngingaza labantu njani ngoba okwakuqala ayisimi engasenze i-accreditation yayingenisa abantu. Okwesibili, abantu ababevotiswa yi-independent electoral commission eyakhethwa nguye uKhube. Okwesithathu, yibo ababengenisa ke abantu labo. So mina labe ngabuya labo bengobani, ngangibathwele ngani, babe ngobani, ababatsho amagama abo. Okubuka kuhlungu ukuthi ke laba abafowethu sebesebenza njengezanu. Izanu siyazi ngamanga, izanu siyazi ngobuqili, izanu siyazi ngokuriga, labo sebesenza into efana nayo. Kulusizi ke khonokho, yikho ngisithi hayi umthetho ndaba kakuye kuxazulula lokho.
Bathini abanye bakho ngalolu daba njalo ubona luphumelela yini? Sesibona ukuthi insuku zokuthi kube lomhlangano lo omkhulu oyi-extraordinary congress ye-MDCT lulokhu lusondela.
Okuqakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi sikhuluma ngokuthi kule extraordinary congress, extraordinary congress ibizwe kumbe iyenziwe ngumthethwandaba. So into zethu zonke ke esiyabe sifuna zilungisiswe ezingalandelanga iconstitution yebandla zizabuyela emthethwandaba. Njalo nxa kuyukuthi umthethwandaba ukhangela ukuthi abantu bephule isisekelo sombuso wabo esebandla, mbona ngani udaba lwami luzaphumelela kakhulu.